Ixuku lamalunga abe Operation Dudula asungule lohlelo lokushini leSoweto eJohannesburg lapho abangene phakathi ngokungamavinkili lokhu abakwamanye amazwe ngayinye ngayinye. Ekungeneni kwabo bebefika bahlole konke okuthengiswayo ukuthi kulayo yini imibhalo etshengisa ukuthi akwedlulelwa isikhathi. Impahla abebezithola zingela mibhalo bebezithatha bayazitshisa. Qede lapho bebexwayisa abanini bokungamavinkili lokhu ukuthi babophe imitshaqana yabo baphume baphele kulezi zitolo ngoba sezathathwa izalwane zakwele South Africa. Le yinto isizalwane seZimbabwe unkosazana Beatrice Mathuthu obuya njalo abemgcinisihlalo wehlanganiso elolwa amalungelo abesifazane ezimfimbokodo athi iyethusa ngoba ilokucwasa ngobuzwe phakathi.
Kuyinto engalunganga kakhulu leyo. Nxa kuyikuthi amalunga e-Operation Dudula acabanga ukuthi laba bantu bokufika bathatha i-business labo, kumele ukuthi baqale babheke ukuthi laba bantu basebenza kusemthethweni. Empeleni laba bantu banama-license abanikezwayo uhulumende we-South Africa ukusebenza ukuthi babe lama-shop, lama-spaza shop lawo abalawo. So nxa kuyikuthi basebenza ngokusemthethweni balama-license, why kumele ukuthi amalungu e-Operation Dudula abe bangenela ebahlukumeza?
Lokhu kugcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Sindisiwe Mpofu ohlala eSoweto othi abanini balawo mavinkili bahle bavala besesabela ukutshabalaliselwa impahla zabo ngabeDudula laba.
Le nto yenziwa ngoDudula iyasesabisa kakhulu, isenza sicabange izenophobia le eyadlulayo. Kusicabangisa khona ukuthi maybe seyizoqala futhi. Siyesaba kakhulu impela. Abantu abaningi bavalile ama-shops wabo because besesaba iDudula ubana bazobathathela izinto zabo, bayatshisa njalo, bayesaba ukubana bazoqala ne-looting.
Kodwa iqembu le-Operation Dudula elisungule umkhankaso lolamhlanje ngokungena kumavinkile abokuza elokishini leSoweto lithi abokuza laba abahambe kibo. Ezitolo abangene kuzo bebefika bathathe zonke impahla bathi sezedlulelwe isikhathi besiyazitshisa. Obona ngokoqo wenhlelo ze-Operation Dudula umnumzana Thabo Ngayo uthi ibhizimusi lokungamavinkili lokhu kumele kube ngelezizalwane zakwele South Africa kuphela, hathi abakwamanye amazwe.
The purpose of us is to save the community from buying poisonous food from these other shops. And what we have achieved today, we managed to get some of the food that were expired and include the natives, include the pets for women. And some of those pets, they are fake.
Elinye ilunga le-Operation Dudula unkosazana Cynthia Ntongangane uthi abokuza laba abaphume baphele South Africa loba belamaphepha kumbe hatshi.
Umnomuntu akayengakubo nathi sisendaweni yethu, country yethu le, salilwela lelizwe, abahambe nazifamu zabo zibamele.
Loba uhulumende ubengakaphawuli ukuthi kungani abeDudula laba besekelwa besenza umsebenzi okufanele wenziwe abahloli bezempilakahle, amapholisa aqalise esala ukuthi baqhubeke ngalo mkhankaso ngoba isithi abakwenzayo akukho emthethweni. Loba kunjalo bagcine sebevunyelwe ukwenza lokho. Selokhe kufe abantwana bane ababikwa bebulawe ukudla okuthengwe emavinkilini lawa, izifanamandla zikahulumende lazo seziqalile uhamba zingena konke zikhangela ukuthi abanini banemvumo na yokusebenza lokuthi ukudla bawuthengisayo akudlulelwanga isikhathi na. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngiwuthuso Khumalo.